Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlaka 20 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike komlindi yagcina kungela sisombululo.
Hayi, inkulumo zenzi zike zaba khona amaviwo nalaadivile, but okwakhathesi njengoba umama uMakhuphe ephawulile kwabasobala izolo emhlanganweni.
Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Sibona kuvele kwenza le miphutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo ubukhosi bakithi thina sithe buvuke kungenani ngemithetho yaseZimbabwe.
Inhlanganiso yakwele South Africa e-Afri Forum emela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe iqhubekela phambili ngemizamo yokumbophisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike komlindi yagcina kungela sisombululo. Selokhu kwaqala ukudonselana amandla phakathi kwababili laba bekulemizamo ebisenziwa ngabafundisi bakobulawayo eyokuvikela ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kodwa umncedisi kankosazana Khuphe umnumzana Witness Dube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanzi asecithekile awasabutheki, okutsho ukuthi sekulokwehlukana.
Hayi, inkulumo zenzi zike zaba khona amaviwo nalaadivile, but okwakhathesi njengoba umama uMakhuphe ephawulile kwabasobala izolo emhlanganweni, osokukhona asekubonile ukuthi kwenzakale yikuthi iparty sokumele ukuthi ilungiselele ukuya ku-Extraordinary Congress e-US axazula yonke lento. Ngoba nxa kukhulunywa inkulumo lezinto ekade sikhona yikuthi besosidla isikhathi njalo sokusenza ukuthi iparty ibilokhu ikhangele ngaphakathi, kukanti ukhetho kayisilolo ukhetho phakathi kukamama uMakhuphe lo mnumzana uChamisa. Ukhetho luphakathi kokuthi abantu beZimbabwe bale ukhetho kumele balwenze. Ukhetho lokhu iparty abayibona ukuthi izaphatha okwehlukeneyo kule zandla, le party ezaphatha njengezandla. So khona lokho kumele kuchazulwe i-Extraordinary Congress. So nje kungekudala ubaba u-Obhekudu uzakuphawula ukuthi kahle kahle ilanga eselitholakile eselivunyelwe neyiphathi ngokukhokhela kwamama udokotela uKhuphe yiliphi, ukuthi abantu bayehlangana ngalelo langa bakhethe-ke umkhokheli babeke izimiso zebandla abafuna ukuthi ziqhubekisele ibandla phambili siya ekhethweni. Kuphele nje wonke lo msindo lokuba abantu bezingeleza bebhoda ndawonye njalo bethatha neminwe into beyikhangele nje ukuthi nxa kuyukuthi kulokukhulunyiswana phela kumele ukuthi kuphe isixazululo sokuthi iphathi ibuyela esimweni layo, ibuyela embonweni wayo wenza ukuthi bekhona. Ngoba simele sicabanga ukuthi iphathi le yavela kuzisebenzi yaya ku-constitutional assembly yasisiwa yiphathi. So yonke into yenziwa yiphathi le kumele ibe bekwasisi, kuyenzakala ukuthi iphathi le iyazibeka esigabeni sokuthi iza kuba yi-government kumbe nguhulumeni oza kwenza ukuthi kutholakale imisebenzi kusetshenzwe kuhle, kuyikuthi abatshala imali bayaba nesisuthiseko ukuthi bangatshala imali emizweni leZimbabwe. Akula kuhle ukuguqulwa kwemithetho kumbe ukungalandelwa kwemithetho okuza kaphambanisa.
Ye, so singathi-ke Dube, ye Dube, briefly sibili singathi ama-talks are off vela wakho.
Ama-talks azaba khona ngoba ama-issues izindaba kade kuxoxwa ngazo zisezijikeleze sabadinye okwesikhathi eside. Ngakho-ke umama ukhuphe sebenzisa-ke amandla awaphiwa i-Congress ka-2014 yokuthi nguye okumele akhokheli nxa ubaba uthwangirayo engekho noma ngasiphi isizathu, okuyikho kwisikhathi esigaphekho ngesizathu sokuthi sishile. Umama sephawule ukuthi sokumele iphathi ye-extraordinary congress. Ngakho-ke ubaba ugudu uzasazisa ngamalanga lawo ukuthi i-extraordinary congress kumele yenziwe ngaliphi ilanga ukwenzela ukuthi abantu kubeke abadlulisa leyo ndawo iphele, ngoba into yaliyabona ukuthi bekule nto yama-national council angathathiyo ukuthi abebizwa njani, ngobani, esemthethweni, kuhamba njani. Kuzafika abantu bazafika ngomva kwemini bathi kunje kunje, but i-extraordinary congress ibizwa wonke amalunga okumele enze izinqumo eziphethwe zemali.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube, umncedisi kankosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDCT. Inhlanganiso yakwele South Africa elwela amalungelo kaZulu e-AfriForum emela unkosazana Gabriela Angels owachaywa unkosikazi Grace Mugabe ithi iqhubekela phambili ngemizamo yokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, ngoba kwehlula ukwenza njalo esangunkosikazi kamongameli welizwe. Linhlanganiso ithi lolu daba luyabuyela emthethwandaba ngenyanga kaNkwenkwezi. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel utshela iStudio 7 ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels athi ngoba engunkosikazi walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa ngenxa yokuthi wadala icala elidinga ukuthi ajeziswe.
We are determined to go ahead full scale with making sure that justice is done for Gabriela Engels.
Sizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu ukubona unkosikazi Grace Mugabe ukuthi uyajeziswa ngodaba lokutshaya unkosazana Gabriela Angels. Sizabe sisemthethwandaba we-High Court ePretoria mhlaka 10 no-11 kwekwezi. Sifaka isicelo sokuthi umthethwandaba wethule isivikelo sokungabotshwa esanikezwa unkosikazi Mugabe ukuze azothonisiswa amacala akhe eSouth Africa.
Leli nyathelo le-AfriForum selivuse imbono ehlukeneyo kuzalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi ukuthonisiswa kwankosikazi Mugabe ngecala alidala kule South Africa kuza kuba isibonelo esihle kwabezombusazwe eZimbabwe. Uthi kuzabakhombisa ukuthi into yokwephula amalungelo oluntu mahlayana eZimbabwe ngeke bahambe bebukwa ngayo lakwamanye amazwe.
Mbona kufanele ukuthi AfriForum iqhubekane naleli cala, ngoba akekho umuntu olelungelo lokutshaya nje umuntu. Uma umuntu ekonele kumele umbophise or umuse emthethweni. So lokho ayikwenzayo kudelela plaza eselizweni labanikazi, ujwayele ukukwenza elizweni lakithi, ngoba awethu amalungelo basiphuca wona, so bayakwazi ukwenza noma yini phezu kwethu, bese bethatha lelo thuba lelo bezolisebenzisa nakwezinye indawo.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi akasiboni isizathu sokulandelana lo nkosikazi Grace Mugabe ngalolu daba. Uthi okusemqoka ukuthi unkosikazi Mugabe wayekhuza abantwana njengomuntu omdala, ngakho i-AfriForum ngayekele ukugqamukela kulolu daba.
Mina ngombono wami bona nje ukuthi nje badlala ngesikhathi laba bantu, angazi lokuthi bazama ukwenzani, ngoba eqinisweni impela ambona ukuthi umfazi kaMgabe wayengasukana nje ayishaye le ntombazane engonangalutho, ngoba umuntu omdala lwana. Kanti waye bengaqhamuki le nto sizwe ukuthi kahle kahle insuka yini, ngoba njalo nje sonke isikhathi akuvele isayile ukuthi intombazana le nje ize izitshayo yayitshayelwana.
Umnumzana Creel uthi nobanje unkosikazi Mugabe engase nguye unkosikazi kamongameli welizwe, akulula ukuthi abotshwe ngalezi cala nxa engangena kwele South Africa kungakakhitshwa isivikelo sokungabotshwa asiphiwayo. Uthi nxa lesi sivikelo singasuswa, kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe ngeke sangena kwele South Africa, ngoba ngavela angene uyabotshwa athonisiswe. Melatura 7, Johannesburg, South Africa. Ngimu Benedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ezedlula isithupha bezilomhlangano eHarare izolo lapho ezithethe isinqumo sokuthi amalunga azo azatshengisela izikolo zivulwa ngenyanga kaMay ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla okuthengezelele iholo lazo kanye lezinye indingeko. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mkono, obekulo umhlangano uthi ugwalo lwabo lwezikhalazo bazalupha umongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe eHarare ngeviki ezayo ngemva kokuthengisela. Umnumzana Mkono uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalumhlangano kanye lezikhalazo zababalisi.
Sihlangane emahofisini ezinta eHarare oqala sikhangela imali ezikholwa ngamatitala ukuthi seziphansi kakhulu, sikhangela ukuthi njalo intengo yezinto ezintsha eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungelayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa amaswayidi lama-ecocash asegcweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitala sikhangelelanelele lokhetho olubuyayo laba bazasebenza njani kuma-different schools abakiwo, kakhulu sikhangela indaba yodlakela lwembusazo olujayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesi sesikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu, uhulumende kade esuholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa naso ikhwezi esibili ihambelane nomholo ophiwa utitshala esiyithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolusu kakhulu ole-vacation leave yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitshala engahambe siyaphumula xa bengakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyiyo eyi-7 years njalo eqede khonapho engababhadali imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Izindaba ezixoxwe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi sibili kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela i-term elizayo ngoMay, i-second term, asoze sivule izikolo nxa iindibeko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngurhulumente. Siyavula siku-strike singayo emsebenzini, akula ma-teachers avula izikolo. Okwesibili sithe mhla ka-2027 siye nale nyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini kapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hatshi nalokhu iindibeko esilazo njalo simtshele ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngethemeli zayo. Sicede futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hatshi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitshala. Nge-May Day lapho esiyabe sikhonmemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezitshiyeneyo across Zimbabwe sitshengisele ukuthi hatshi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo nxa iindibeko zethu zonke zingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena kustrike.
Alo-ke ngumnumzana Pride Mkono, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Association, sixoxe laye eseHarare. Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo sihlaziya ukuba kanti vele ngubani omele abe yinkosi yamaNdebele. Siqale ngokumbuza umnumzana Sibanda ukuthi kanti kungani umnumzana Stanley Raphael Khumalo yena wayethuli ngesikhathi kule mizamo yokugcoba umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo.
Hayi baba, liqiniso sibili lelo. Sithe thina yekela singangena ethulini lolu ngoba anti uyakwazi ukuthi thina indlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthula. ungakhangela ukuvuswa kuka Stanley Raphael Khumalo uvuswe ngendlela yokuthula ikho sase sithina njengobana laba befuna ukwenza into yabo hayi yekela thina simeceleni nje bayiyenze sibone into yabo so besingafuni ukuthi sibe phakathi kwalolu thuli baba ikho kusenza ukuthi sithule ngesikhathi esifitshane nje vele sizophenduka futhi ngoba thina senza umsebenzi yaphambi
manje ke siyabona umthethwandaba uthi wona akumelanga kugcotshwe inkosi ngoba akukho phansi kwesisekelo sombuso lithini lina ngalokho
sibona kuvele kwenza leliphutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe yikho lobo ubukhosi bakithi thina sithe buvuke kungelani le mithetho yaseZimbabwe ngoba emthethweni weZimbabwe umuntu olamandla awenkosi ngupresident ungakhangela lo mthetho wakwe Traditional Leaders Act uyakubeka obala ukuthi hayi induna ukuzibe khona kumbe ngithi i-traditional lead ukuzibe khona kumele ukuthi khona i-chief council ibe yezakhetha lowo muntu nxa sikhethe lowo muntu isikhulumisana ke lo president upresident ke ngokufuna kwakhe nguye ongagcoba lowo muntu kodwa i-provision yenkosi asikaze siwubone umuntu onjalo yikho ubone ukuthi thina sifuna ukuphatheka ngomthetho weZimbabwe sifuna ukuphatheka ngokwakomthakazi kwaba liphutha kakhulu lenziwa ngabafowethu kodwa loba kunjalo siyakusola kakhulu ukuthi uhulumeni weZimbabwe angenele ekutheni abantu babo bematerialland bangayenzi izinto zabo kakhulu eziphathelene lamasiko abo
manje njengoba sekufike kulesi sigaba sokubana kulokho kuthiwa kulezinye inkosi ezimbili lithini lina ngalokho kuzaphela njani khona lokho libona ngani sizafika yini isikhathi okuzaba lenkosi eyodwa nje
kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba kanti singakukhangela igcotshiwe yona le nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo ugcotshiwe laba abanye yebo yebabuya labo bavela kodwa into esijabulela kakhulu ngokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMathebeleland ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMathebeleland ukuthi hayi sokulesidingo sokuthi kube lenkosi kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona so ke thina kuyasijabulisa kakhulu lokho ukuthi khona sonke kathesi ingqondo zethu sesikubona ukuthi isidingo sokuthi kube lenkosi sesikhona ungakhumbula ukuthi ngoSeptemba umnyaka ophelileyo kuthe kuzama ukuvalwa laphana uStanley Raphael Khumalo ukuthi agcotshwe sibone bonaba abantu bamaqembu amanye lawa amabili lawa behleka kakhulu bethi khona uvaliwe 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 kodwa kathesi phela lapho sokubamba lapho kusho ukuthi kathesi sesizahlangana ke sibe sesifazi ukuthi sesikhuluma sisiyanga kodwa inkosi iyodwa kuphela uStanley Raphael Khumalo ngoba nguye ozalelwe lokho njalo nguyovusiweyo
lo-ke ngumnumzana Gretas Vanda isikhulumeli senkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo kusasa sixoxa lomnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo enye njalo inkosana
Umsekeli kaSibalukhulu ebhanga lesizwe uDr. Jasmine Speaker uthi ibhanga lesizwe lile mali engangezigidi phose ezingamakhulu amane zamadola $381 million yokubolekisa uZulu ofuna ukusungula amabhizimusi. Izigidi ezilitshumi lanhlanu yale imali kumele kuphiwe abesifazane abafuna ukusungula loba ukuthuthukisa amabhizimusi abo kodwa iningi labomama kulo mhlubulo lithi amabhanga amaningi afuna izinto eziningi andubana bakwelediswe okudala ukuthi bagcine besehluleka ukuzithola. Bekhuluma edolobheni leGwanda ekusungulweni kwezifundo zamabhizimusi ezigoqola uhlangothi lwebhanga lesizwe olwe-Homelink omama bacele uDr. Speaker ukuthi ayenze kube lula ukuthi omama bathole imali yokweboleka. Unkosazana Sthembinkosi nathi omunye wabomama osanda kusungula ibhizimusi uthi kunzima ukufinyelela lezi mali
amaloni aya kulunywa ukuthi akukhona awe reserve bank but nxa usufuna ukuyithola the actual loan iprocess yangkhona iyadina so sasibhethe ugcina ugive up along the process it's not easy for women to access and okunengi ukuthi kumele uye Harare
omunye ovumelane laye ngunkosazana Lungile Masuku othi ngempela kulula kwabesifazana ukufinyelela kweboleka lezimali
ungakhangela kafuna kwecollateral security into ezinjalo so kuyenza kube nzima vele njengabomama ngabomama abala ama-properties vele ayabe isebizweni la so ngibona ngani yi-challenge ezaba khona of course bangaze basifundise bathini kodwa nxa kungela maloni esizathola
uDr. Chipika uthi bazaxoxisana labamabhanga ukuze kube lula ukuthola lezi zimali njalo ukhuthaze omama bezansi yamaNdebeleni ukuthi basukumele phezulu.
Yes, we are aware of those problems. It's a new program.
Indubeli bhekane lazo ekutheleni lezimali siyazazi. Lolu luhlelo olutsha sizaqhubekela phambili sixoxisana. Ngalapho okulohlupho ukuze iloba ngubani ayitholele imali. Omama beGwanda, lithuba lethu leli. Singakhuthala singasweli umuntu asisukumeni phezulu sikuqedeni ubuyanga.
Unkosazana Duduzile Masilela, omunye ophathe kulezi zifundo zamabhizimusi, udule ithemba lokuthi lolu hlelo alusoze lwaba yize njengezinye inhlelo zikahulumende.
Lapha engani ngilensolo khona, sijayele kuwezwa vele amafikazi ngamafikazi ahlezi khona kugovernment. But when it comes to ground, imali yakhona asiyiboni.
Ngaphandle kwemali zabomama, kule mali ezizaboleka abakumsebenzi wokwemba igolide, abaphila lobugoga, abatsha, abathenga impahla bethengisa, abalimayo kanye labafundi abangenelisi ukubhadalela indleko yokufunda emakolitini. Labo abafuna ukuboleka lezi mali bakhuthazwa ukuba bahambe emahofisini awe-Homelink aseduzane labo. Omama bafika ekhulu baqala izifundo zamabhizimusi zeviki yonke eziqhutshwa ngabaqeqeshi bekolitini eleHarare Institute of Technology. Njalo lezi zifundo zizaqhubekela phambili kusiyafika umgqibelo kuthi labo abaphumeleleyo baphiwe izicoco. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawondeni eGwanda.
Siyabonga ke Albert Mayuyu. Asisali phanga ke ukuthi ubekhuluma ngani. Ubekhuluma ngabafazi abesifazane bedolobho leGwanda asebecela ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ukuthi likhiphe imigoqo edala ukuthi omama abasacathulayo kwezamabhizimusi benelise ukweboleka imali emabhanga. Lamhlanje kuhlelo lwethu Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook sihlaziya ukudonselana amandla usebandleni leMGCT. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda kunye labalaleli beStudio 7.
Mbona hani ukudabuka lengadabuka kodwa bangabe bengaphiwanga ama-Christmas kakhulu nxa bengaphumelela mboleleke bengaphumelela besiya phambili ngokuthamla phakathi ngizile namhla kuthiwa sokungani sekulenye ibandla elitshiyeneyo kungani kuthiwa umakho futhi uCharles exotshiwe ngendlela efana naleyo. Mbona ngani mina bangabe bethole impumela enhle ngempela nsonto kodwa ngibona ukuthi ngathengisa ukuthi kufanele baqhubekele phambili ngokubida vula ibandla ikakhulu ngakhangela ukuthi ukhetho luseduze kangaka. Ngibona ngani kungabe kuyinto engayihle kangako njalo angiboni amavandla omabili ephumelela elinye lawo lizehlule ukuphumelela.
Engaphumelela eyedwa yini?
Yilo lolu dubo phela lokuthi asoze aphumelele eyedwa njalo kufanele aqedisisise kahle unkosikazi akhuphe ukuthi ilizwe laseZimbabwe kwezimbusazwe lisalwisana njalo lisahluphana kakhulu lendaba zokukhethana lezi zokuthi kuthiwa kulabantu abangabakamthwakazi babengabe esiNdebeleni kuthiwe kunabantu abangabe esishoneni ukuthi naqalisa ibandla eqhamuka ebandleni elikhangelwa njengebandla eligoqela ilizwe lonke yena uzasuka masinya nje aphange athiwe ngumuntu
ofuna ezombusazwe ukwesi esindebeleni kuphela khona ukwenziwa ukuprocessa unqube lo lanxa umntambara wayengumkhokheli kodwa ibandla lakhe lasuka lagijima lithi hayi libandla eli-original elemathewelendi kuphela khonokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lisukume likhankase ilizwe lonke kumbe likhangele njengebandla elikhankasa izimbabwe yonke ngibone ngani seleso isiga sibona ububunzima obawela uprofesor Ncube yibo ubunzima obuzawela unkosikazi uMakhuphe esuka lapho esiya phambili ngeke abuye qhole ubunzima
nxa ngamcebisa sithiwa umcebise lapha uMakhuphe ungathini
ngiyazi ukuthi zikhona izinkulumo ezingasise kodwa isicebiso esikhulume singesokuthi uMakhuphe bekufanele ukuthi akhulumisane kakhulukazi lo professor uWelshman Ncube babe nesivumelwano sokuthi nxa kusetshenzwa ndawonye ku-alliance le abaphikisana ngayo bangasebenzelana bona bobabili njani
ye ngengiza ukuthi ngiloba lapha ecingweni kuthiwa ngiloba futhi Desmond baba Desmond kunjani
iphile linjani baba
isibongo mbani Desmond
Mambigwe
Mambigwe ubona njani udaba lolo
ya ludaba lolu ngoluzisusizi kakhulu ishayela lokhetho lolo luzayo inkalakadwa kade sicela ubaba umama uMakhuphe lo sifa lo president osifazana but nge-situation ekhona ekhaya sikule Zimbabwe kadesi sifuna umuntu okwazi ukuphula i-crowd yabona futhi silisa yibona isikhathi esikhona ukuthi silisa nezani p f le khona yes ukuthi isikhathi sithi lowo ngofuna ukubuza ngofuna ukubuza and since bezoba le-congress ngo-December bazoba ne-congress kade sithi bekade sebebambane nje uMakhuphe ezisisituation ekhona laphana ebambane laye lo mfana omncane lo bahambele phambili nohlelo lolo
ye othi mngiza ukuthi sesilobani futhi ecingweni zokuthiwa silomenye ubaba lapho
sipho maduna
ye maduna nathi udaba ungathini ba
into ezikhona ngicabanga ukuthi usangrese aphila vele ibandla linemigomo yebandla ngithi ukuthi mhlawumbe yena suke esihlalweni kungena abantu so Makhuphe noChamisa angiboni kukhona abangakubanga bekufanele nje kulandela imigomo yebandla vele kube yikho okusebenzayo lo ongekho ekuphatheni azehlisa asebenzisane nalo yikho ukuthi bekwazi ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngoba ma kungalandelwa futhi lokhu kukaMakhuphe okutho kumama uMakhuphe ma kungayisiko kuyabe sekuhlukana kwebandla emashoneni babe sebesibavota amaNdebele bewoda siyakwazi ukuthi kusuka kwenzakaleni nqa
nxa kunjalo kwenzakalani
siyazi phela thina vele amaNdebele 20% kwethu 80% sibancane kakhulu so ngabe siyazama nje ukuthi lo mama uMakhuphe agilitshe nesisebenzisane nabo sizame ukuthi maybe kube yindlela yokukhupha leli bandla elibusayo
ye sathi babo uAkim Mdluli
I think uMakhuphe kumele simsupporte either uzowina or uzoluza ibona kungcono ukuthi yena support ngoba inkinga mini problem enginayo thina abantu besindebeleni always kumele sibe ngabo-vice why sizohlala singabo-vice so kungcono support wakithi noma ezoluza ngibona kungcono thina simsupport and another thing i-problem thina esinayo esindebeleni I think sisa-brainwasha kakhulu ingqondo asisakwazi okurongo noku-right asisazi ukuthi kumele sisupporte bani yi-problem nje mina enginayo ngabantu besindebele always they are always blaming ukuthi sibe nento yethu engathi sizozimela yona kube khona umphathi kithi kwelathi side nathi ozozimela yi-problem thina esinawo ngapha thina abantu basendebeleni so I think ukuthi uMakhuphe ku-right simsupport is either uzoluza or uzowin
alolo-ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni silethulela lona enkundleni yokuxhumana i-Facebook kupheji lethu elithiwa VOA Ndebele
ohambuyo yanjalo
Oh, I'm
ingoma emnandi inguma ye impumelelo African Pride isigqibela ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo inkulumo zokukhumisana umlotha zifika komlindo yagcina selugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibeneni njalo ku 7:30 ntambama.